izakhamuzi zalomango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHarbour Cook Trust eMaphisa lekhansili yeMatobo, inkokheli zomdabu labokhansila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isithaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokutshabalala kwemvelo yabo bengela nzuzo. Isigaba seMatobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni eMatopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hatshi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule bacine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya, sizabasikela ngoba umuntu ubuye ngathi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuye usezenza umaqhuzu endaweni, because avele senza sixhophane. And akunamuntu ongakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba uthathele into yakho njani ukhanyile. Ilizwe lonke wazi ukuthi lalele nje ama-youth akhona, but laba bafana bethu babona benjani bekhula beqinile. We look up to them ukuthi babone bele future njani enhle. People grow every day, but we are saying ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ebuhluphekeni, but sibona abantu benona besenzani bekholisa ama-resources abanye abantu.
Sikhulile Hlongwane ka ward 17 eMatopo uthe uhlelo abaluphathele Harbour Cook Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama-duty bearers, ama-chief councillors labosobhuku lama-government departments ukuze sisebenze ndawonye ku-policy implementation lama-bylaws ekuyekwenzeni kwama-bylaws ukuze sigcine ama-natural resources ethu awemali.
Umnumzana Alexandra Phiri ukhansela ka-ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esiningi baswela imali yokuba le mihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi siwenzelwe iHarbour Cook Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa, ngoba thina sodwa as i-authority siyaba singelawo ama-resources lobe ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili, kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela, kumbe uyoza kutsho ukuthi hayi lingaqedi izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa. Ngithi
isakhamuzi seMatoko uRobert Moyo uthe babhekane le nkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenezo zokuthi khona uthola ama-natural resources ethu singabhenefithi kubhenefithi abantu mebhu abavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama-licenses njengama-local etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No, into esiyifunayo ukuthi umthetho wohulumende kumele akuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babhenefithe inzuzo zabo as per umhlaba wabo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomithi yezabelo yeHarbour Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abanamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona isekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize iye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto. Baziqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo ziphathwa ngabantu labo asebephiwe amalungelo yizo esikuvimbayo. ngawukuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwakhangela labo bonke abantu bawakhangela nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo uzathola ukuthi sekuvinjwa yikhonokho sekuvele kwavunjwa phezulu ngale
izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiya kunokuphathwa kubi kwezemvelo ngimele istudio 7 isemadoko ngingu Anastasia Ndlovu.